ngane likhona yonke indawo kodwa ngikuthabelayo ukuthi uhulumende okhona okababa umnangaba usemveke futhi umthetho lo ngominister of health ubaba uChiwenga ukuthi kawubekwe futhi ngoba kunamagcikwane asenanzela ukuthi egcwele indawo zonke iphendukile nge-lockdown ngendlela ezijiyeneyo njengoba lisizwa nje ukuthaba umkhosi wokuthi hayi lapha kumele ukuthi abevungu bayakwazi ngoba siyayenza sibili inhlelo zokuthi babekwazi ukuthi ka-test imaski kayithiwa uhulumende uthi kakulandela umthetho kahulumende singayenzi imithetho yethu
kodwa kumabhizinisi-ke
kumabhizinismen kubuhlungu kakhulu okwenzakale lapha into ye-COVID abaningi sebehle bavala abasebenzayo sebesebenza kungayisikho isimo ababevele beyiso sona yikho sizama ukuthi sincedisane nini sibone o-minister of industry and commerce umama u-honorable unzenza ukuthi akazame ukuthi asizoncedisana lapha evuku nabobhizinisimen sibanikela kuthiwa ngamaloni noma imali yokubhoost ibhizinis basukuma abavaliyo sizama ukuthi bavule ngoba kumabhizinisi awethu evuku hhayi akumanga kuhle kumabhizinisi kunzisa ubuhlungu lami ngiyakubona nxangihamba ukuthi kayiseyikho lokhu engakubona i-COVID ingakabuyi abantu babezimele sibili kathi hhayi abamanga kuhle
singathi yi-COVID kumbe yikuwa komnotho welizwe
hhayi yi-COVID ayisikho kukuwa komnotho welizwe ngoba thina siyabona ukuthi kuvuleka indlela eziningi lokho kwakuyi-new dispensation ezokuthi senze ibhizinisi angiboni lapho sibilokuzivalela khona siyasukuma sibili njenge-constituency ngenxa ye-new dispensation